Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 9 kuMfumfu 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are concerned with the ministry of what is happening at ZBC.
Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi.
Lokhu ke yinto lezamfiyo ke esonta ngayo ukhetho, yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniyo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota.
Abakumandla le-ZANU-PF bathi ukuncedisa abavotayo kusemthethweni. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Kindness Paradza, umsekeli wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi balethemba lokuthi bazalungisa okuhlupha izisebenzi lezi. Ezinye izisebenzi zithi zithola amajumi amahlanu amadola, $50 ngenyanga. Ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bekhulume lomongameli Emmerson Mnangagwa ngababhekane lakho. Uphalatha uthi bazalungisa okubuhluphayo noma kanjani.
Ministry has seized with the matter right now and we are treating it as an urgent matter, but we are dealing with it. It's a labor issue and we are attending to it. We had meetings over the weekend, actually on Friday, about it, together with the Works Council, the representatives and the board. And we are doing something about it. We are concerned with the ministry of what is happening at ZBC.
Umnumzana Kindness Paradza, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, kuyinto elisizi ukuthi sizwe izisebenzi ze-ZBC ukuthi zifunukana ziyebona umongameli welizwe President Emmerson ngenxa yeholo eliphansi. Kodwa singananzelela thina vele kule ndlela esithumisana ngayo labaqhathi bethu. Kulama-forums abekwayo ukuthi nxa abantu bekhale ukuthi imali abayisabeneli. Kodwa kuyadingisa ukuthi kusho uhulumende weZimbabwe ngama-parasitas eZimbabwe ashonithi amalungelo ezisebenzi ngoba nxa ukuthi umuntu ohola ama-$60 US ngenyanga. Jenny room now the letter vele eyodwa more than $60 ukuthi kunefika. So we are saying ukuthi vele isezimbabwe khona kodwa manje ZBC yodwa sinanzela njalo ukuthi zinama-workers wongakhayela in-average balithwana ama-workers ongakhonvert imali around $80 ebathele behola more than $80 abaningi bangaphansi kwe-$80 naso siconvetha futhi siconvetha ngenale i-RBF e-reserve bank rate singakhulumi ngale emkambo omnyabo. So kudingisa ukuthi ilizwe lezimbabwe selifika esigabeni sokubana umuntu oyisisebenzi ethele kanzima kusaphileke ezimbabwe. So ke sikho uhulumende abakhathi bonke sale banazela ukuthi ukuze ilizwe lithuthukebele kwekwangiqinibana izisebenzi ziphatheke kuhle. So ke yasale ukuthi uhulumende athaw umthetho okuthi abantu abahola imali engaka amakhampani abeziqinisa ukuthi afake imali efike kuya kusifane nesithile loko singathina yi-minimum wage yikho sokungasebenza kuthole ezimbabwe.
Ye, singathi-ke nxa sukhangela pho abantu baphila njani nxa behola imali phansi kangaka.
Well, abantu ukuthi baphila njani yikho kunanzelela ukuthi kwesikhathi le-production emsebenzini iyehla ngoba abantu babesebeqalisa ukuthengisa ezinye izinto bangene kuvendini bathengise lezigqoko lezi ezindala ezibuya ukuthi angamadelo. Abantu lozama ukuhlanza ngithi impilo bekhona. Ngezinye iy'ndlela nzama ukuthi abantu uzathola ukuthi sesekusile ukuthi bafake sibile i-effort yaba-100% emsebenzini. Lokho kuthole ukuthi iquality yomsebenzi yehliya phansi, i-production yehliya phansi. Kodwa kufanele abantu baphile njalo. Abantu ukuthi bale-stress because bengazele bezina. Siyo into enhle le. So kusenza futhi abantu abagangileyo bathontele emsebenzini. Ubona i-corruption inkulu eZimbabwe kuza ikona ukho abana abantu abalungile abathengene corruption sengezamdalungisa impilo so sohulumende yalungise indaba yeholo ezimbaba lungise zomnotho welishe alungise le dola ukuthi aliqhubeke isiya zomnsizi yenza abantu bangasebenzi abantu bahola njani kuzenza ukuthi ilizwe libe stable ezinamayikazi ayisebenza asebenze kule report azinempilo.
UNomzana Amlo 70 ukuhlanganiswa weZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. Lithi imibiko eyethulwe ngabanye babo embere ngwalenyanga lapho okunqobe khona ibandla le-ZANU-PF iveza ukuba kulabantu abaningi abancediswe ukuvota. UMnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi ibandla elibusayo lisebenzisa indlela zonke ukwenzela ukunqoba kukhetho.
Yasebenzisa indaba yokwethusela abantu lodlakela nendaba zokumishwa kwabantu kudla kodwa abantu ke baphuma befuneka zivotele okugenisa ukuthi i-vote share yethu iya-increasa ngomnyaka odlulileyo ku-2018 sisa ku-MGC sathola-ke i-vote share less than 35%. Kathesi i-vote share yethu ikhwelile-ke ku-less than 50% okutshengisa ukubana-ke kulo msebenzi oyenzakalayo kodwa kufanele ukuthi siqhubekele phambili ukubana siyenze kakhulu kubana-ke emaphandleni abantu bezwisise ukubana-ke inguquko iqakathekile njalo ukubana abantu bangayethuseli ukubana ungavotela-ke ibandla elingasozane uzabanzwa njalo kulamakhamera kuyinto esiyibone yayivele ipopula ekakhulu-ke emberengwa ukubana abantu kusetshenziswa osabhuku ukubana-ke abantu betshele ukubana hhayi kungaphuma ingasozane into ezizabalimata. Siyakuzwisisa lokhu ngenxa yokubana-ke izane isembusweni ibutha-ke isebenzisa-ke udlame kodwa-ke ngo-2023 kuyabe kungaseli ukubana umuntu engavota-ke kuzakuthimaize ngenxa yokubana kuyabe sekulokhulumende omunye.
Siyabona njalo kuthiwa kulabantu abancediswe ukuthi bavote, wenzakalani khonapho? Liyakuthanda konokhu kumbe lingathi ngakho?
Lokhu-ke yindlela izanu-PF-ke etshontsha ngayo ukhetho. Yikho-ke sikhuluma ngendaba yama-reforms, ngakhangela idocument esiyikhiphileyo esifuna ukuhambisa-ke ezindaweni ezijeneyo indaba yama-reforms, khangela indaba yama-assisted voter ngenxa yokubana iyasetshenziswa ukubana umuntu nxa bengamthembi bemuthi wena kuhamba okhuluma ukuthi awukwanisi ukubhala. Njalo abantu nxa-ke bengelizwe lokuzivikela ikakhulu emaphandleni bagcina befosa ukubana beyivotele izane, okuyinto efuna ukuyilungisa ikakhulu ngendaba yokubana emaphandleni silethe-ke abatsha ukubana befundisa abantu njalo nokutshela abantu ukuthi akula muntu-ke ongathaywa noma ukuthiselwa umuzi noma ukuncitshwa ukudla ngo-2023 nxa evoteleke i-TPT ngenxa yobana njalo sekulohulumente omutsha akula muntu ozaziphimayiza ngendaba yokuvotela inguquko.
UMnumzana uStalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF uMnumzana Eliphas Mashaba uthi kuyavunyelwa ukuncedisa abantu abavotayo ngesikhathi sokhetho.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniwe kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota, kodwa ekuncediseni normally i-process kuyabizwa amapholisa abe khona, kuyabizwa ama-polling agents, ama-different political parties to kind of close witness into ezinjengazonyeso. Akula umuntu oncediswayo ekukulala abantu abakhangeleyo, yiprocess ekhona elizweni la. So njalo kanti bangaki uthi sengaba yibo abangawinisa iZANU-PF? Abo baningi kangako abantu bangikhona ngabantu abalutshwana abadala mosi. Ngakho-ke hhayi ivele thina siyakwazi ukuthi i-opposition yethu akula lapho ethe yona yanqotshwa ingakhali ukuthi kuqinile. Kodwa singaba abasinqoba khona phela ngesikhathi ukuthi basiqhile, siyavuma ukuthi basinqobile. Uhlupho lungazi khonapho.
Ye, so siyezwa sibili bathi ha vele iZANU-PF ivamile sibili emaphandleni ukuthi uzokuthiwa labantu abakwaziyo ukuzilobela ukwenza into ezinjalo lokuzivotela badonswa ngamakhala uzokuthiwa utsho ukuthi vela wenelisi. So khonokho-ke yikho ngani uyahlupha abantu?
Umbuzo wami lokho buyela khonapho ngabantu abangaki, kanti ngakwazi kambe shiwa ukhiphi iwad yomromo constituency yonke singaba ngabantu abangakwazi ukubhala. Akwenzakali njalo, njalo engakwazini ukubhala kwaphana nxa bebhala akuthithi bonke abantu abanabavotela iZANU-PF. Umuntu uvota lapho athanda khona. So nxa abantu bevota bethanda iZANU-PF yikho lokho, yikho siwini.
Ye, singathi-ke nxa sikhangela futhi ngokhetho lolu siyabona ukuthi ibandla leni linqobile, ungathini ngokunqoba kwalo kulapho-ke emberengwa le nyanga siyakwazi zazingaphansi kwebandla leni futhi?
Ye, njengoba ukuthi kathethi njengapho vele kathi ku-election mode sizabe sokho sinqoba yebo ye naphana laphaya ukhona okunye kuyabe kungahambanga kuhle kithi sithenze ukulungisa ukwenzela ukuthi izigwenxa ezinjalo zingaphinde zenzakali ukuthi sidonete nje amasithi ku-opposition unqoba sivele singabanqobi.
UMnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu-P F besixoxa laye ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elerussia selilinde ibholoho elikhulu elixhumanisa ilizwe leli lesabelo seCrimea elasihluthulela eleUkraine. Lokhu kulandela ukubhonjwa kwebholoho leli ngabacatshangelwa ukuba badlelana leUkraine. Batshengisele kwele Melika izolo abantu abaningi abakhonona ngokuvinjwa kwabantu abafisa ukusikhipha izisu. Bathi umthethondaba weSupreme Court wavimba lokhu kawethulanga isinqumo esithakazelelwa nguZulu. Kodwa ke kulabanye abathi bayakusekela okwenziwa yiSupreme Court. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Wilson Mathe ohlala esigabeni se-Insiza South uthi ophethe ubuduna bakomafu owamanje obathwalise amagabha avuzayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodaba amahubo mafu ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Nanti udaba esiluthulelwe ngumathe.
Bafaka amasibhuku so amasibhuku lawa amanye akhona ngamasela amasela enkomo abanye ngalawa esijali babiza ngokuthi ngongcoza ama-neighborhood so bafakana ubusebhuku wakhona kukhanya okunye babuthengwa ngezinkomo amasebhuku wakhona sasesikunazeka ukuthi i-structure sezani so la manye amadoda ukugoqela mina sakuyala okuyinto lokuyana hhayi sahluphana sae safika endimathema sisukela ngapha esigabeni sethu kusiza lobuhle lapha elisiza south khonapha kuwad 9 ngumlisa yena i-factor sendina asuka lapho sae safika ku-d a u-d a layo wakhanya sisekela wazobuya kundodalwana yena induna wabiza umhlangano esesiyafaka ngabona wafaka bafika 10 sibili ngoba kithi lapho olosebhuku oyedwa kugcina sifaka amasebhuku amanye amabili leli sasikhethile thina esesibabona ukuthi bangasimela esathi senze kanjalo sathi senze kanjalo yena lo wakhe ayivele emfuna wafika wacrash into leyana leli lo omunye wangkhona esesimthethile bamfaki nanto kumbe kulezimali azibhadalayo so-ke lo omunye ongathethwanga lowu wafaka uwentani so sasesibhalwa thina ukuthi kade abayalayo yena lo sibhungobani sasesibhalwa amabizo-ke lamanye amadoda atinisasibo 7 or 8 khona lapho sabhalwa amabizo kuthiwa siyafuneka endleleni kuthiwa umeye segqeze thina sisayanga so ngahlala-ke laphana ngandime ngusuku ngoba sezenithola lama-nonymous calls lapha so sebesithi mina ime ngigxwalisa abantu esigabeni lazi mina ngingumuntu olesithupha esingu-41 eselitano esingase-21 so-ke yime sengigxwalisa abantu labanye esigabeni sebekhuluma kuthiwa kunjalo-ke abantu mhlawumbe njengokungethemba lo omunye sobhuko akhethwayo wangikhona wayesesayidini lami abantu basebesithi hhayi basebengithetha bathi mina ngibe ngumsekelo wakhe ibe uthiyami so khonapho-ke kwaba yindaba lani esihluphayo ukuthi kati umuntu kuyole kufake njani yena ngibe umuntu ophambasayo nokhansila okhona ukuthiwa umsipho rizini ukhansila laye ngani vele sihlasiklasiyani isikhathi esiningi ngoba ngiyakhontesta sometimes 2018 so ngumuntu nje ohlale emfakiliso laye mani engahlangana lapho ahlangana khona labantu bona labo ukukhuluma ngegama lami ukuthi lo nguye umuntu oyidoti laphana esigabeni ophambanisa izinto so-ke
induna yona ngwayo ilolungelo bani lokuthi ifake abantu ingakhulumisananga labantu ezigabeni
hayi ikwesezama uwudinga wathi kokhona ikhomandi nxa sifuna lokho sihambe balamoloya bona uhulumende uzawukubeka ubani ukuthi yena uzayikhampeni elizanu-P F wine ngoba kwakulo khansila wathi yena ukhansila lo uzamlokhuzela yena abantu abantu bahlukunyeza lezimali kuyakhithisa izimali akuningi nje kwezinto okwenziwayo khonaphana abantu bahlalanga kahle sithi lokhu eqalile ujahokho na abantu baphele nzima
Umnumzana Wilson Mate uhlala esigabeni seInsiza South. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Zihlobo zenkosi, ngithemba litshone kahle ezindaweni zenu lapho elitshone khona kumagumbi amani omhlaba. Sibonge lolu suku lwanamhlanje njalo sibonge lomsakazi lo. Lomsakazi wakhona abasinikeleli thuba lokubana sihlangane ehlelweni lolu lokuvuselela umoya. Namhlanje ke sizabala ke encwadini yezaga 18 ivesi lika-20 izaga 13 sitholeke ilizwi lethu endimeni yamashumi amabili. Ufudeka kanje, ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyashoshozelwa yizo. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyawushoshozelwa yizo. Ilizwi leli liqonde ukusixwayisa ukubana sizinanzelele ukubana xa sisaphila emhlabeni kambe labo esihambisana labo ngabantu abanjani na. Umuntu ohlakaniphile kade navele ngumuntu onjani. Ukuhlakanipha komuntu ungazake nje ukubone namehlo ngokukhangela umuntu, ngoba ukuhlakanipha kusuka enhliziyweni lengqondweni yomuntu, kubonakale ngezenzo, kuzwakale lamazwi awakhulumayo. Namazwi akhayo enza impilo yalowo yena okhulumayo lalaba abamlaleliyo zibe ngcono. Umuntu ohlakaniphileyo uyalala lobuthongo behle ngubana uyabenze izinto ezibonakalayo ezizwakalayo ubana ngesihlakaniphileyo. Wena ke uhamba lo muntu onjani? Bakhona abantu abavele nje bazikhethele uhamba leziwula. Umuntu adele into enhle umkhangele, umbuke, uzibuze, umangale uthi kambe vele ubesithi wenzani. Ngamazwi avamileyo lawo imlonyeni yabaningi nxa sokubonakala ubana umuntu akwenzileyo ngakula kuhlakanipha. Kuyafana nje sithi egumeni abantwana abanye badela uhlakanipha babe yizula. Uhlakanipha yiwuhlonipha abazali, hlonipha abafoweni, hlonipha umakhelwane, hlonipha umphakathi. Yikho uhlakanipha lokho wenzela ubana lanxa uphila ungangena ebunzimeni bempilo babe khona abazakusiza, ngobana besazi ukuthi uyahlakaniphela impilo, uyaziqoqa, uyazibutha, uyazibamba, uyazigwema ngokuningi. Uhamba labahlakaniphileyo uyawazi khona lokho, kuthi nxa kuvela amathuba obubi abangelwa yiwula leziwula awabalekele lawo mathuba, ngoba esazi ukubana ngawamakhi ngawamenzi muntu. Yikho lalapho esihleli khona abantu basibiza ngamagama achiyeneyo, hashi ngobude ngobufitshane ngokuzaca kumbe ngokukhuluphala kwethu kumbe ngokuguga kumbe ngobutsha bethu, kodwa babona ngezenzo bezwe ngendlebe amazwi aphuma emntwini ohlakaniphileyo. Ohlakaniphileyo uhamba laba hlakaniphileyo. Lezi zathu uyabezibona zisobala ubana lokhu kuhlakaniphile, lokhu yibuwula. Nkulunkulu asisizeke ngamunye ngamunye sihlole labo esihamba labo ukuthi sihamba labahlakaniphileyo kumbe sihamba leziwula na, ngobana ubuwula buyisinengiso, hatshi uNkulunkulu kuphela kodwa kithi sonke. Asikhuleke babathixo engcwele, sicela ubana sisahamba emhlabeni sihambe labahlakaniphileyo okuyisibusiso emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuhle. kulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje eZimbabwe. Dynamos 1 Wawa 0, Chicken Inn 2 Islanders 2, Cape United 1 Cranbourne Bullets 0, Triangle United 1 Yata 0. Kusenjalo umqeqeshi olodumo Alibaba Dube uthi ukufanisa abadlali bakulezi nsuku lwayo ngukapteni weqembu lesizwe uPeter Ndlovu. Izifiso zikaThemba lo amukela. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji. Usiphalo lodaba.
Dube ubekhuluma emkhosini wokumbonga ngomsebenzi wakhe awenze isebenza la iqembu le-Highlanders kanye lamaqembu abasakhulayo amela ilizwe oqoqwe ngabeZimbabwe Football Forum. Udume ngokuba nguye umqeqeshi ololongi abadlali abaloduma ababalisa uMadinda, u-Adam kanye loPeter Ndlovu, njalo uthi akujiphanga ukuthola omunye umdlali ozadlala njengoPeter.
Hayi, kulozaba njengoPeter, lakazalo. Ukhona inxa yekhona ezazalo. Ozoba njengoPeter. Akula mfana ozedlula uPeter lapho ebhoreni. UPeter udlala i-Highlanders emncane le-15 years. Wambo wadlala emazweni. Ndi ngakutshela mina ke apha thini. Sichamela boPeter apha thini. Lapho sasidlala khona kwakula ama-grounds ayo ngu-8 ama-grounds. Ama-queue ayifika akhangela ukuthi Zimbabwe Highlanders. Siyafica sezingena e-grounds siyadlala. Siyafica sebegongolozeli ama-queue. Belanti kuzobona uPeter kuphela. Waba player of the tournament, waba top goal scorer, saka 5 aside, waba the same thing, waba 5 aside sayifundela khona, sasingayidlali vele. Basa first ayenza two teams sa join 5 aside. U final sadlala sayisoda. So uya yenza ukuthi of these Highlanders, waba lo 8 lo BA, ngathi bayu 7-7. Sina sizidlala final sokuyithi zonke. But yebo Peter iya wina. Waba player of the tournament, top goal ku 5 aside. Sasuka lapha saye Wales, landelana amalo ama buses asinga ngu 30 belandela ama countries wonke. So kusiyadlala ka Emirates tournament. Ngalo Peter for baby. Top goal scorer khona ngale lelo kuzini but bonke befuka uzomaka yini ukuthi umakhiwa ayokuchiya la ngespeed vele.
Udube uthi umoya uNdumiso Gumede udlale indima enkulu ekuphumeleleni kwakhe ukuba umqeqeqeshi ohwatshe abadlali ababelodumo bedlalela iqembu leHighlanders.
Gumede why ma juniors eHighlanders why wenze abaphezulu kakhulu because ngina remember one day siyadlala ifinal eMasvingo lali Masvingo United ama juniors under 15 usadlala uAdam ukube samchiya la nasahamba kuseni. Wathi abehlohle phezu kwesigolo ugumele ukuthi athamski esekonale esefikile lamajuniors endlala khona wayalandela ugumele basikhathi uchemelo kwabazi ugumele wayehombaza uAdam ele-15 years ugumele wayesemazi engichairman.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Football Forum uTerence Malunga uthi isifiso sakhe ukuba bonke abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu bebongwe besaphila, njalo uDube bekufanele ukuba beqale ngaye.
So essentially the idea behind us being here is to honor.
Silapha ngoba sizokupha inhlonipho umqeqeshi olodumo ongubaba wethu, njalo ongiqeqesha mina kumaqembu abasakhulayo amela ilizwe. Waqeqesha abazali abaningi abasabelela umhlaba wonke, njalo abanye babo baludumo olumangalisayo. Sikubone kufanele ukuba simbonge esaphila.
UAlibaba Dube uqale ukuqeqesha amaqembu abasakhulayo weqembu leHighlanders ngomnyaka ka-1973. Uye wasebenzela amaqembu abalisa eleValencia elibumbe ndawonye lomuyi uLucky Dube eleRail Stars kanye leleBulawayo City. Khathesi leqembu lakhe leAlibaba Foundation, njalo uthi abadlali bakhe abakhulisayo bayamsekela ngendlela ezijeneyo ukuze leli qembu liphakame. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, Joseph Njanji.
Kuzaba jazz lomculi othuthukayo.
Angibongi thuba mhlonishwa igama ngu-Admire Ndiweni. Ngizalwa eNkayi esigabeni sako Sivalo ngaphansi kwenduna Sivalo uMahlangu Godo. Endaweni yomculo lapha ngingasho ukuthi kule industry ngingene ngo-2016 kodwa ngidlala debut lokuqala liphumela phiyana ngo-2018 elesihloko esithi Isala Kutshelwa. ngizazophinda njalo ngo 2019 ikusasa lempilo. Ngo 2020 asikhiphanga ngezizathu ezithile ezazisehlela umfowethu wayelimele. Kusho ukuthi maye sephuma lapho ekulimeleni ke wasetshintsha yena wayenza umaskandi, yikho sensala ngingedwa ngapha ebahlangene Super Sound. So ke iqembu leli bemfisa kakhulu ukuthi likhuphuke, kodwa abalandeli esinabo ngabantu abangakwazi ukuthi basichaze ngendlela, abanye angeke ngibagxeke bonke, abanye impela hayi bayenza kahle. So ke sine album ekhona manje ethi Umlobi Wendulo eyiye sahamba, besacela kakhulu ukuthi abantu besichaze ngoba nje umnyaka usuphelile nje. Next year futhi nje maduze sizayethula enye album elesihloko esithi Izenzo. So yilokho engikuphethe.
Siyabonga kakhulu ke Jakalekazi kuphisela inhlanhla singakagqibi uhlelo lwanamhlanje. Wothi sikhangele ebesilazo, uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho izolo olwamabhayi elections, kodwa abakubandla le-ZANU-PF Party ukuncediswa kwabavotayo kusemthethweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.